Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 1 Hlangula 2017 ngo Chris Gande. Uxolo umlamhla ngumhla ka 1 Ntulikazi 2017 endabeni zethu lamhlanje. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda.
Hayi kuba lindebele ayisonke esingathi yahlupa kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube.
Hayi azange ngizithole phansi kimi azikhulumile ngizwe ngokheli enjeni ukuthi hayi kade ngikhuluma ngayo ayini.
Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans inanza ilanga lokufa kukamnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Umoyo wazise ukuthi uzangena kukhetho ngolwesine eHarare. Lokhu sekudale imbono ehlukeneyo kuZulu. Ukuhlaziya amathuba kamoyo kukhetho sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yabo, isikhathi sakhona angibona ngathi asisekho. Ngazama kodwa angibona ngathi kuzakubazisa.
Bakhona abanye abathi amathuba akhe awamaningi ngenxa yokuthi ubonakala njengomuntu ovela esigabeni semaNdebeleni.
Abakhona bangatsho njalo njengokuthi ngoba uvela esigabeni kodwa abantu vele sebedini ngombuso kweZANU-PF bengabona bengaze bezwe umuntu odinga ivangeli elijene leZANU-PF elibancedayo. Lokho ukuthi vele emaNdebeleni kungaba kuyinto eqakathekileyo kodwa okwakhathesi angiboni ukuthi ingamphazamisa.
Khona emakhaya ubona ngani ngumuntu ozamukeleka yini kakhulu sikhangela khona le kubomashonaland?
Ya, inkinga yakhona phela njengayisithi ajuze ithiwa lokuthi abahlale phansi labo bamazi bamuvotele bona bevele bekwazi ukuthi ye uphuma emaNdebeleni. Hathi kuba lindebele ayisonto esingathi yahlupa kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle bazi kuhle kungahlupa kancane.
Kodwa ke nxa sikhangela ke isimo sakhe ukuba nguye kwakhe lokuthi lokho kuthiwa ngesilungu ngama qualifications ungathi uyenelisa na ukuba ngumongameli oqotho
yena njengomuntu nje njengeprofessional umuntu ama qualifications naye engaba engumuntu ongaba ngumongameli oqinisi kodwa ukuba i-political leader kulezi izinto eziningi ezidingakalayo especially eZimbabwe i-charisma ayibona ngathi ingathi ilutshwane. So awusozi umlinganisele Morgan Tsvangirai kumbe lo Wesley Ncube kumbe lo Robert Mugabe. So ngibona ngathi i-charisma khona yike yingamhlupha nje ukuze abe ngumuntu ojayelwa ngabantu.
Abanye njalo bathi uZulu Mathupha kangeke amemukela ngoba ngumuntu okhanya efunde kakhulu njalo ekhuluma ulimi abangasoze benelise ukuluzwa.
Ya, phela asinyezi khume ngokufunda ngoba lo Mgabela hantsi ufundile. Labo Ncube babefundi bafundile ivele ipolitics yabantu eZimbabwe vele ngabantu abafundileyo. Kodwa kusobala ukuthi nxa esengena endimeni uzafanele asebenze labantu abakwazi ukuthi baguqule indlela akhuluma ngayo ukwenzela ukuthi abantu bamuzwisise. Inkinga khathesi njengoba ngithisho mina futhi ukuthi enxa into ye-charisma yiwe ngabe ishotile kodwa ukuba ngumuntu ofundileyo ukuthi uyabe sesebenza labantu nje abakwanti bekwazi ukuthi akhulume i-language ezwakala ngabantu uZulu jikelele.
Hello ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 eseHarare. Ibandla elithi limela izifiso zikaZulu wesigaba semandebeleni ele Alliance for National Salvation iAnsa elasungulwa kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula lithi liyemukelwa esigabeni lesi. Sixoxe lomkhokheli walo umnumzana Moses Mzilandlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwabantu bakithi abahlala kwamanye amazwe o-South Africa labo Botswana abangavotiyo ngoba baningi babaningi khona ngale. Yilo daba olidalwe izanu ukubandlululwa nje kwabantu bemathebeleleni ukuthi thina abantu bemathebeleleni ngabalingani labantu bemashangalende ngenxa yokuthi kwakuthiwa kuna abantu bemathebeleleni balishwana. Khona oko sifuna ukuthi sikulungise njengoba kungasifihlwa kukhulunywe, asifuni ukungunguza sikhulumele lokuvela emakhwapheni. Sifuna ukuthi kukhulunywe nalokho ofuna ukubusa ilizwe leli alibuse ngoba thina sivumela ukuthi sibusa kodwa nanzi izinto zethu esingazilungisa.
Ungasitshela ukuthi ibandla le-ANSA lona lizangena njani kukhetho, lizancintisa yini ukuba lo mongameli welizwe?
Ama-councillors certainly ngoba kulapho kumele ukuthi sigxile khona ukuthi sifuna ukuncintisa ngoba i-council, i-council yi-local government. Esibili, into leyo abantu ama-MP laba ababona ukuhlukumezeka kwabantu emathebeleni baqamba amanga ukuthi sizalikhulumela eHarare. Mina okweminyaka eyi-13 ngiseParliament, abantu bakithi engakhuluma iqiniso ukuthi engababonayo ezimisele ukukhuluma indawo emathebeleni balutshwana okuyokumangalisayo. Iningi ngabantu nje abalanda ukuthi siyehlala sitshelwe ngamakhokheli balawo mabandla esiwamelayo kumbe izanu PF kumbe i-MTC kumbe MDCP sitshela ukuthi sithini bengakhuluma indaba zeMathebeleland. Nxa ukhuluma indaba zeMathebeleland bayaphuma bangazathi bayachima bahambe kokuphela kuma bayinaphitshwala bengabantu beMathebeleland. So sithi thina kulapha futhi esigxile khona ukuthi ekumeleni abantu beMathebeleland eParliament kuthi kumele ukuthi kube umuntu ozimiseleyo ukuthi uzaqhuba uhlelo lweMathebeleland njalo ilizwi lethu lizwakale. Ku-presidential election sisayiqukuqana leyo ukuthi kuza kushoni kuza kusho ukuthi xa sihlangane labanye kwavunyelwana ukuthi umuntu ozarepresenta i-opposition kube ngubani.
Ibandla le-ANSA selele mnyanga ezimbalwa lasungulwa. Ungathi usekelo lumi njani nxa likhangele linaki kakhulu abalamakhadi ebandla?
Umbuza ngosekelo baba olukhona emphakathini wakithi emathebeleni. Into yakithi kayidingi kuphumputhwa ngoba isegcekeni. Usekelo esilawo okwakuqala abantu bathi likhuluma izinto ezivele ezimqoka empilweni zethu. Ngoba into lezi zisenhlizweni zethu sizibonile siyazibona kasizo zinto ezingazazidojiwe zabunjwa njengazathi kumbe ngamazakhwa izinto eziliqinise eziphilayo ezihambayo indubo lezi ezikhuluma ngazo emathebeleni.
Liyayenza yini imbuthano yamarali?
Asikenzi imbuthano yamarali, sisahamba ngezindlu singena ama-house meetings baba.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu okhokhela ibandla le-Alliance for National Salvation kumbe ANSA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans Association lamhlanje yenze umbuthano wokunanza ukufa kukamnumzana Joshua Nkomo owafa mhlakazi 1 Ntulikazi 1999. Leli bandla belinanza abahlukuluzwa kwezombusazwe labambanisa lokufa kukamuyi umnumzana Nkomo. Sixoxe lelunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association umnumzana Sweden Chirowodza.
Unkomo na abevave khuluma babona ukuthi nguye unumber one victim e-political violence. Nguye le nhlanganiso ezaphu ikwabantu abahlangana lo mbhuqazwe. Lokho kugoqela abanye abantu vele abaningi abavele bengelandaba bezaphu kodwa besela nje ukuthi ngabantu besiNdebeleni. So ilanga lika-2017 ilanga leva bayibiza bethu yivade ngoba 27 June 2008 lilanga lapho ukwafa khona abantu abaningi ababesupporter abasekela inhlanganiso ye-MDCT ekhokhelwa umbaba uMorgan Tsanta. So ngathi kunyaka lo 2017 iva ithe yona no asobe sibe lesikhumbuzo mhla ka-27 isikhumbuzo zethu siyaba khona mhla ka-1 July. So goqela lamanye ama victims aza buya enikeza ukuthi ama gift hampers sibonakaliso nje esokuthi hayi sisonke kumbangaze sibonakaliso senyembezi esokuthi hayi maZimbabwe sindawonye njalo abantu kumele babambane.
Lona ibandla okugoqela umongameli ulithatha njani leli langa
isikhulumi ngathi osekela isikhulumi se into esikwazi khona ukuthi ubaba uMogoeni mina ukhiphe imali ukuthi sibungise esingathi ama tombstone endaweni yeBuhera.
Alo ke ngumnumzana Sweden Chirotsa isiphatha amandla senhlanganiso ye MDCT Veterans Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama unguntungamile inkomo. Lamhlanje ngiseGwanda lapho okwenzakale khona isiga esichiye abantu bebambe owangaphansi. Kulojaha oleminyaka engamachumi amabili lambili ogama lakhe nguHonest Moyo. Oqume umuntu wamsika waquma ikhanda waquma lamaphambili wamngcwaba wathatha ke akuqubileyo khonoko wakugcina endlini efuna ukukuthengisa. Yilesakhamuzi lamhlanje ubaba uThandeko Zinti Mkandla. Ngiyalamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo labalaleli linjani.
Hayi siyaphila ngilethemba labalaleli baphilile kodwa bamangele ngiyazi ngesiga esenzakale kini lesi kuhamba njani.
Leyo iyo into kwa insinda baphendula impica abadala ingoqalini into engakhulumekiyo engaphendulekiyo ebantwini kwenzakele sibili ujaha lo njengobuthi umbethe ngegama ubana owabe ngemawane eGaranyemba okuthiwa yena uthi wafika umuntu lo owayevele ezihlalela egangeni engathi uphambeni engathi kahlangana kuhle ekhanda uthi wamica echayiwe esile yena waseqhuma-ke ikhanda njobuthilo lamaphambili esithi weza ndoda thize eShabhane ezishabane isithi angaqhuma lokho uza kwenza imali eqatha kakhulu engaba ngange akhulu ngathi mina inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 yikho ke okumenzi nxa esithwe yena uthi yikho okumfuqileyo khona lokhu engumntwana emncane kangako okumenza ukuthi aze enze isiga somhlolo esizanesiwuzwe lokhu ebekwadabuka umhlaba kambe umuntu umficefile ungamdobha engathi lathi abadala siyabaleka yebiza abanye umhlola phela lowo.
Imvelaphi yakhe elujaha baba Mkandla mhlawumbe indlela akhuliswa ngayo ingaba ibe yiyo na ebangele lokhu mhlawumbe ngumntwana ongakhuliswa ngakuhle?
Kungaba njalo kubuye kungabi njalo ngoba abantwana bakulezi nsuku njengoba sisitsho umfana 22 years usanda ukuphuma esikolo kungenzakala ukuthi engxenye wakhulela kogogo njengoba inzwa bethi itsho njani ukuthi wakhulela kogogo. Engxenye isandla sikagogo sasibuthakathaka kakhulu kuye engazange amkhalimele kangako mhlawumbe waswela ilizwi lesilisa ngoba ilizwi likababa labekhaya liyaswelakala sibule ukuthi-ke likhwaze lanxa engatshawanga kodwa-ke likhwaze afake endleleni. Kodwa embese ngisithi njengoba ube ngathi usesebenza ukwelusa inkomo zabantu utsho ukuthi kukhona laye azifundise khona kumbe avume ukuthi akufundiswe ngabanye laba kade ehlangana labo. Ngithe ngizwa ngandlebenye engathi kukhanya umfana lo ube vele engumbhemi wensango. Insango ngingazake ngithi umuntu kulo mntwana ozifunda egumeni insango uyabe zifunda uboso wabo khona ngale lo ngibone ngathi mina uvele yena engxenye wazixhwalela nje ngoba siyabala lapha le maphepheni ukuthi kuvele ukhanya nyaka enye ngenyanga kaNhlangula ngoJuni waphoswa waphephula zomunye bekhona uthi ude vele lo ulakho okumhleliyo okumenza enze izinto zivila kangaka.
Isigaba salumfana kuyini kahle kahle esimele sikwenze ngehlazo elinje?
nxa kwehle into enje imvama ukuthi leso naleso sigaba sizaphatha udaba olunje ngendlela ezijiniyo kodwa njengoba lapha kulento enjengokuthi umfana lo kuzwakala ukuthi angilikhanda likamuyilo wayeligilela komakhelwane emzini wabanye abantu ayikhona la kwabo ngakho labo olapho kwagililwa khona ikhanda lelo kumele bageziswe bahlanjululwe ngobana ngesintu kuba ngumnyama ukwenzela ukuthi kuhlaliswane kahle le moya le engabe ikhona inqatshelwe ingazi yacina isiba luzimu mhlawumbe kubanini muzi bonabo lapha ikhanda eligelelwe khona kanti lezakhamizi ziyahlala inkunzi ingahlala inkundla kukhulunyiswane kuboniswane njengoba ngisitsho ukuthi abantu babambe izinto lezendlela ezijeniye kodwa okusalayo ukuthi kumele abantu bahlangane bakuhluzisise lokho okuyinto
hhayi siyabonga baba umkandla bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
thanks kuma siyabonga
umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi isekwanda besilayeke kuhlelo lwezemaphandleni olivalelisayo nguntungameli Nkomo
kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Chinga Dube umphathintambo wezabalwa impi yenkululeko.
Hayi umajoko wethu kuzakala ngabe imphembeli ijwayelekile ukuqalisa ukukampeyina ukuthi abantu amabandla lalowo lalowo kuyile abantu ukuthi bona ngisukubezelani njalo ngikuyajayiumumo okhona umuntu ekhona nje ukuqokozela ukuba khona amazwe wonke umabuyabalokhwini
ye sizwa kuthiwa like lahlala phansi lo mongameli Mugabe likhuluma ngodaba lokubana like lathi lina kudingwe ozamelama
hhayi azazi nezihlale phansi semina zikhulume ngezizo enkokheli enkeli ukuthi hhayi into kade ngikhuluma ngayo ayenzi kumele sibekele i-congress yezakhetha umuntu ongamlandela uma eseqeda umsebenzi wakhe yini asikwazi lapho kuyaeesikhathia aqedi i-congress izakuthi ukuthi ubani ozamlandela
kodwa sebekhona abathi kuthiwa kumele uxotshwe ebandleni wena uthini ngalokho
thina lalo kule-opinion yakhe uthi ayiphethisanga muntu ayiphethisanga banja ayiphethisanga umongameli so lokho nje kukabe sezuze into ezimayekade vesezweni yakhe uthi awa ugxolile lapha umengasebenzisa lokho angaqoti umsebenzi abakhona abangogantiwe abazodanjiwe onokuthi ugotapho khona imayisile ukuthi umuntu wakhona uzazuza lutho ibazokhuli uba njengenyoka elukuyaso zimuzi so ngabantu abanjalo ayiyisuthi ngabo uma ngikhothwa ngingaqothelwa kodwa ayikhona ukuthi ngikhulume enye into ezingeyephambaniseyo okunomuntu
kahle kahle khona kuliqiniso na ukubana bakhona abakuhlangothi oluthiwa lona yi-G40 yibo abathi lina lisuke
ngiyakuzwa nje emaphepheni ngiyeke ngiyutho ukuthi lo umuntu kuthiwa yi-G40 loyini yena uyazi into lezi akulamabala atshelise ukuthi lo umuntu yilokho okuzwa nje ngiphokakhuluna ngale mithi
khona-ke ukuthi nxa sesiya kukhetho oluzayo lizamela njalo yini imakhokhoba ukuthi likhethwe njalo
ye abantu bengikhethiukuhambeni phela kuyakhethwa futhi awuphokungena nje ukuthi uyafisa kulendlela yokuthi abantu bakukhethe iphenguweke oyamele makhokhoba kodwa ngathi makhokhoba kusebenzaba yichito funa ukusimela uma abantu bakhona besithi hhayi bakhethe ukuthi asikuthi uba ukuthi yakuwofunayo
manje nxa sikhangela isigaba singathi thina bona abantu belokhu besakufuna yini ukuthi ube ngummeli wabo edalela ephalamende
kuzolokhu
Hayi isibongile kakhulu ube lelanga elihle ba. Lo ke bekungumnomzana Chinga Dube umphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet ku kheli ethi www.voaindebele.com la ku Facebook kukhasi lethu le VOA Indebele. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Anna Phiri owenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS. I-Asikhulumeni Nkulumane District Support Group kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yabonga.
Inhlanganiso yakho iqhuba njani umsebenzi kulezi nsuku? Bayeza abesifazana ngobuningi babo.
Ukuza ku-support group bayeza, kodwa uzathola ukuthi ababuye this week siyabuya abanye, next week kubuya abanye, next week kube kulokho kusenza njalo. Njengoba impilo inzima, iningi labo kabasebenzi, labo baba bakhona kabasebenzi. So kwamanye amaviki bake begijime bezamazama ukuthi bahlanganise lapha lalaphana ukuze bathole ukudla ngekhaya. Suku zonke vele omama baningi, kodwa silabo baba sibili abazinikele ukuthi hayi support group impilo yami. Ozizwa sibili ukuthi nxa ngindovile namhla ngikhona engikhuthileyo, akhona abanjalo ngceni besokusiba labanye nje abakho ukuthi kumbe nginyanga awuyeka 1 kumbe ka-2.
Kukhanya sokungcono yini kulezi nsuku ukuthi abantu abasesabo kuyahlola igazi kanye lokuchaza isimo sabo?
Silokhu sisehle labantu ku-community abayisabayo ukuthesta igazi. Ungamtshela ngokuthesta o-cervical cancer le kunye konke o-sugar diabetes labo, umuze umuntu ekhululekile sile ukuthi hhayi ngifuna ukuthesta. Kodwa nxa sokufika ukuthi uthesta igazi for HIV, abaningi omunye amuzwe sithi mina khona ukuthi ngibe kwazi nje kuphela kuzahleka imbuzane.
Kuyini elikufundisa abantu kuma-support group la ukwenzela ukuthi nxa ekhona olaleleyo ohlezi ezithulele nje le gcikwane lakhe la engafuni ukuthi abuye azothola uncedo?
Khona ikakhulu yikuthi umuntu angathesa HIV uhla abone ngani impilo yakhe usezavuka kumbe ufile kumbe usezavula kumbe seza kuba njani. Kuhle ukuba kwazi isimo sakho sejazi ngoba kuyakupha ithuba lokuthi ulungiselele ikusasa yakho. Nxa ngisithi ulungiselele angitsho ukulungiselela ukufa. Siyabe sikhangelela ukuthi manage igciwane lona lelo lalo lehle emzimbeni ngokudla kuhle, ngokuvikela emacansini, ukumanage i-stress, ngokuziphilela nje kuhle, health exercise. Kumele ungengezeleli, ungatholi new infection njalo lawe ungaphi omunye umuntu.
Lilabo yini abantwana emhlanganweni?
After maybe 2-3 months kuba le workshop yama-adolescents, siyabe siwazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana kulomntwana onjalo. Siyabathumela kuma-workshop anjalo ukuthi bayifunde.
Uyisibonelo njalo uyatshela abantu ngesakho isimo lokuthi lawe ulwisana njani laleli gcikwane?
Mina ngiyisibonelo ngokuthi ngithe ngithesileyo ngaphuma publicly ngatshela izihlobo zami zonke ziyazi ngesimo sami, community omakhelwane bayazi, njalo lapha engikhona ngiyanika information about HIV and AIDS. Owawuvele uplanile ukukwenza empilweni uyakwenza uzuzisele inatural death ngoba iHIV uyakwanisa ukuyicontrol. Ayifani leminye imikhuhlane njengeke ngayiqamba ngoba ngingayiqamba sokuyi-stigma leso sokuthi sengidiscriminate imikhuhlane yabanye. But sileminye ama-infections ukuthi ungaba lawo loba ufunwa kunzima ukuthi uwucontrol. But i-HIV uyayicontrol.
Umkakho layo wazwisisa ukuthi uphila legcikwane.
Wakuzwisisa kodwa ngenxa yakhona lokho esikutsho ukuthi obaba kabasukumeli masinya. Yena wasukuma sokuleyithi sikhuluma ngumuntu ongasekhozi.
Kodwa abantwana baphilile.
Bonke baphilile njalo bonke bengufo abantu abami bathesta their HIV negative.
Bazwisisa isimo sakho.
Bayasizwisisa kakhulu njalo bayasupporta sibili ukuthi bayangizwisisa. Njalo lanxa ngingethi namhla kumbe ikhanda lami libuhlungu uzazwa bethi mama gijimele esibhedlela. Njalo kabangenyani, kabangeyisi, bayangihlonipha.
Ye kanye labakwenuzala.
Kakhulu bayakwazi. Vele mina ngizanga ngifihlele kumbe ethethi kumbe ngaphi. Ngoba ngiyangithi mina iHIV ngeke ngibe lenhloni ngayo ngoba ngizanga ngingene esitolo ngayidobhela ibasket ukuthi ngiyibhadalele ukuthi ngifuna lokhu kodwa ngavuka kuyinto engilayo.
Okokugcina ubatshiyela liphi ilizwi abanye abenkulumane khona ngapho?
Mina engingabatshela khona yikuthi nxa usuthesile HIV positive kakhulu uyakuba kuhle ukuthi uhlanganyele labanye abaphila isimo esinjengesakho wenzela ukuthi umthwalo ube lula lapho kuyabe kunzima khona ungazwisisi information uyithola masinya loncedo luthola masinya thina sihlangana enkulumani hall every Friday ngo-4 kuya ku-6 o'clock.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Anat Pire, isiphathamandla senhlanganiso AA. Asikhulumeni Nkulumane District Support Group. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Izolo bekulombuthano omkhulu kakhulu kobulawayo oyebulawayo Arts Award lapho kade kuphiwa khona izicoco zabakumdlalo yokulibazisa uZulu okugoqela abaculayo. Omunye umculi layo othole isicoco nguCooksman. UCooksman ke kasizweni enye ingoma zakhe ethi yona Vumelani Sangoma. Cooksman sichayela ihlombe kube bonke abathole izicoco kumdlalo omkhulu umbuthano omkhulu wakobulawayo Arts Awards. Singakagqibike uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.